So we see card is in the VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kuNcwabakazi 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The number of new cases and deaths per day remain unacceptably high. It is for this reason that the current lockdown level 4 has to be extended by another 2 weeks.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye isandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibili lanxa ubatshela. Atikona kula coronavirus.
Ingcwethi kwezempila kahle siveza ukukhathazeka phezu kwabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said to themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
LeZimbabwe linanze ilanga lamaqhawe leHeroes Day namuhla. Umongameli Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uluhlelo lokuhlenga ilizwe edakeni elikilo kwezenotho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa uthela nxa inani lababanjwa lomkhuhlane lehlile phakathi kwamaviki amabili edluleyo, inani lababhubhayo lilokhe liphezulu kakhulu. Kumbiko wethu lekumabona kude, Umnangagwa uthe ngokunjalo ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine lokuqiniswa kweziqondiso lezi, i-lockdown level 4. Uxwayise uZulu ukuthi elandele limigoqo njalo ehlatshwe ngobunengi ukuze uqedwe lumkhuhlane. Asizweni amazwi kaMnangagwa.
The increase in new cases per day has gone down considerably in the past 2 weeks.
Inani lababanjwa yi-COVID-19 liyehla mihla ngemihla kumaviki amabili edluleyo. Lokhu kusho ukuba impi yokulwisana naleli gciwane esibangeni sesithathu, i-third wave, iyaphumelela kweleZimbabwe. Kodwa leli nani kalikehle okujabulisayo. Kungakho isikhathi sokusebenza kwesibanga esikuso ese-COVID-19 lockdown sika-level 4 sizaqheliswa ngamanye amaviki amabili. Ngiyakhuthaza umuntu wonke ukuthi alandele isiqondiso lezi ezinjengokuqhubeka singasondelani duzane, i-social distancing, ukugeza izandla izikhathi zonke ngesepa lokusebenzisa ama-sanitizers. Okokugcina, kumele abantu bahambe bayehlatshwa ijekiseni yokuncedisa amasotsha omzimba ukuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19.
To wash our hands with soap and to sanitize our hands with alcohol-based sanitizers. Everyone eligible for vaccination must get vaccinated urgently.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kumabona kude namuhla. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi umkhuhlane lo ubulale abantu abangamatshumi ayisikhombisa lane i-74 izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 437 belawo. Loku kusho ukuthi usubulele abantu abazinkulungwane phose ezine selokhe ufike eZimbabwe 3,900. Asebefunyenwe bele coronavirus bonke sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 116,327. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,797. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula amatshumi amabili 20,357. Ingcweti kwezempilakahle zithi zikhathazekile kakhulu ngabantu abangalandeli iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Health Organization. Kubika uMavis Gama.
Lanxa inani labagulayo lababanjwa bele COVID-19 elizweni selinganeno kulezinsuku ezedluleyo, abezempilakahle bathi uZulu ukhanya engasazihluphi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane. UDokotela Agnes Mahomva, umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19 kuhlangothi olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, ngomunye wabakhathazekileyo.
This is really of concern.
Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Okusekelwe nguProfesa Solwayo Ngwenya, okhokhela isibhedlela sempilo esikobulawayo.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye isandla ubulale uhambe, ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela bathi khona kula coronavirus.
Kodwa vele uZulu akazinaki ngiyithola kancinyane, kutsho uMnumzana Philani Ngwenya waseJombe.
Ikorona sikhona kodwa abantu abayinaki, babona ngani ngekudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni, kodwa yikho lapho onikana khona imikhuhlane.
Lanxa uhulumende wabetha inani labantu abangamashumi amathathu 30 kuphela ukuba kube yibo abaya emfeni, uhlala kugcwele lapha ezimfeni lalapho obhubhileyo ebulewe yilolu bhubhane lwe-COVID-19. Ekutshoneni kwelanga la izolo kutholakale abantu abedlula kancinyane 4,437 abatholakale belegciwane leli, abangamashumi ayisikhombisa lane babo 74 balahlekelwa imiphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba eZimbabwe sokutholakale abantu abazinkulungwane ezedlula kancinyane ikhulu 116,325 asebetholakale bele COVID-19, kwasila abafika phose inkulungwane ezisitshiyagalolunye 88,829, kuthi abafika phose inkulungwane ezine 3,900 kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uluhlelo olubalulekileyo olokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo kwezenotho ukuze abantu babe lenhlalakahle, okuyinto athi yafelwa ngamaqhawe eZimbabwe. UMnangagwa wethule amazwi la esemathuneni amaqhawe awe-National Heroes Acre eHarare namuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-Heroes Day. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHeroes Acre namuhla, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. UMnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe kunje useqinisa umsebenzi kunhlangothi ezehlukeniwe ezigoqela kwezemfundo, ezokulungisiswa kwemigwaqo lezinye, esithi lanxa ilizwe letheswa izijeso zenotho, umnotho waleli lizwe uzathuthuka noma kanjani.
Our liberation heroes and heroines saw a well-funded enemy with sophisticated weaponry and they said themselves, we will fight them, we will not give in, we will overcome. And indeed, as the emerging heroes of today, our enemy is poverty, hunger, disease, corruption, as well as retarded and delayed development.
Kunjalo nje lanxa inkulungwane lenkulungwane zabantu beZimbabwe baphatheka empini yokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi bomnotho abamhlophe iningi labo lokho likhala ngokudla inqoqo zomlomo kuthi abangazange bakhulule ilizwe yibo abakhanya besidla ngcono iningi labalweli benkululeko abasaphilayo bathi okwenzakala manje ezweni ayisikho abakuyela empini umnumzana Alton Maphosa omunye wabalwa impi yenkululeko ngaphansi Violet Zipra uthi bayayiboni intuthuko ekhulunywa ngumongameli welizwe.
Lokho kwaba yilo leli lizwe leZimbabwe. Ngani lapha kwakureverse gear ngo-1980 sesibuyele back kuma-1950s.
Umnumzana Fidelis Moyo omunye njalo owalwa impi yenkululeko uthi abakakuboni abakuyela empini.
Bakasikafiki lapha esiya khona. Lalapha esasicabangela khona ukuthi kuzoba yikho. Celebrate abalutshani abanye abangasiwo maqhawe abanye abangama fake heroes lalaba abalaliswa abashona betshayelwe izandla othiwa ngama heroes whilst ama heroes elizwe leli ayahlupheka
unkosikazi Thoriso Phiri umlweli wenkululeko layo uveze ukukhathazeka kwakhe ethi ubuqhawe sebalulazeka
sengidanile ngezinto ezenzakalayo nge-heroes le okungazwakali ukuthi thina sibe sikhona siparticipate khona akukhanyi lutho ngisho
olona amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo yena uthi iheroes lilanga elihle
bekulilanga elihle eliqhakathekile elibonisa okwenzakalayo manje osokulusizi ukuthi sesuka libengani libandla lezano PF aseyilolanga labantu abahamba bayazimisela ngokulela inkululeko yeZimbabwe because okulohlupho
namhlanje iZimbabwe ayizange iye lapho okulele khona amaqhawe kobulawayo njengeminyakeni ngoba ilizwe liphansi kweziqondiso zeCOVID-19 lockdown ezalisa abantu ukubuthana bebaningi ngimela iStudio 7 yiwo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini kankosikazi Jane Lungile Ngwenya yena ongomunye wabaphiwe isicoco sokusebenzela ilizwe ngomongameli yamasoni Mnangagwa iHeroes Acre namuhla. UMangwenya ubhubhele kobulawayo ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obert Mpofu utshele iphephandaba leHerald ukuthi ilanga lokubekwa kwakhe liza kwaziswa ngokuya kwesikhathi umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi uMangwenya liqhawe mpela elingabuzwayo
silila labakongwenya iMDC Alliance layo ithi abakongwenya abakhale balethemba ngoba intombi yakwethu ekasitshela uJane Ngwenya intombi yesizwe liqhawekazi esithi ngesithiwa heroine yikho ke sikhala lani njenge MDC Alliance uPresident Chamisa oMDC Alliance laye ukhala lesizwe sakomthwakazi leZimbabwe jikelele sithi inkosi ibe nani ngoba uJane Ngwenya ungumama owayelesibindi osebenzela amaqhawe lamaqhawekazi anjengo Victoria Chitepo, Ruth Chinamano, Thenjwe Lesabe lamanye amaqhawe lamaqhawekazi angazange adeclare ukuba yihero ngoba basuka balandela iqhawe elikhulu unkomo njengo baba uLookout Masuku abazange bamfake eyihero seka kwenzeka ngenxa yokuthi babevele besithi galandeli okufunwa yilaba babusayo. Namhlanje sikhala lani abakongwenya, umama uJane Ngwenya uthiye isizwe sakomthwakazi waya eZambia, wafika eZambia wabe ngugerila, waba ngu-administrator, waba waphatha konke okunzima khonale. Ibhombe elabulala uJZ Moyo ladubuka esehofisini loJohn Landa Nkomo ongumuyi khathesi laye yihero, balinyazwa libhomba lelo, basila engozini kodwa uJZ Moyo wasishiya khonapho.
Bakhona abakhala ngokuthi amaqhawe amanengi egananzwa esaphila ananzwa ngohulumende esebhubhile. Lingathini ngalolo daba?
iZanu PF government ayizange imnanze, yikho namhlanje ede sihlala old people's home. Lokho yikutshengisa mpela ukuthi amaqhawe kazi lamaqhawe bawananza sefile, njengoba kulesaga sesishona esithi afawanaka, ofileyo selungile. Yikho thina sithi hatshi bo, asinanzeleleni sirecognize amaqhawe ethu asaphila, sibabonge basaphila, hatshi ukumelela umuntu ezilale. Siyabonga abakongwenya abasipha iqhawekazi njengoJane. Siyabonga iZimbabwe eyasipha intombi eqinileyo eyasebenza labo muyi oJoshua Nkomo, labo Lukhathu Masuku, labo Dabengwa Thenjwele Sabe, lamanye amaqhawe angazange ahlonitshwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanta ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Kulayifto kulamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19, wona ophehlwa ngumkhakha we-Delta variant. Abezempilakahle sebekhuthaze omama ukuthi bamunyise ngoba uchago lwabo luqakathekile ekondleni abantwana. Lenkuthazo iphume ngeviki edluleyo amazwe omhlaba enaza isikhathi sokuqakathekisa ukumunyisa esiqale mhla ka-1 kulinyanga saphela mhla ka-7. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Omama bakhuthazwa ukuba bamunyise abantwana okwenyanga eziyisithupha zakuqala zempilo yabo bengakaqali ukubapha okunye ukudla. Abezempilakahle bathi lokhu kwenza abantwana benelise ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakhule kuhle. Umnumzana Evindo Siziba, umongi esibhedlela sempilo njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela lesi, ukhuluma ngokuqakatheka kokumunyisa.
Ukumunyisa into eqakathekileyo kakhulu impilakahle engane kumbe impilakahle yomntwana, especially isesemncane. Kuqakathekile kakhulu ukuthi ephile ngochago oluphuma ebeleni likamamakhe kuphela, especially for the first 6 months, engahlanganisi lokunye ukudla. Umntwana laphana ma esanda kuzalwa uyabe efuna ama-nutrients ayenza ukuthi isimo sakhe sokuzivikela emkhuhlaneni mina kwamanye amagciwane lasiphakame.
Uqhubekela phambili uSiziba echaza ukuthi ukumunyisa kuphathisa njani umuntu ongumama. Umnumzana Siziba wengeze ngokuthi uma umama ebanjwe igcikwane le-COVID-19 uvunyelwe ukumunyisa.
Umama masele COVID but engakaguli kakhulu kakhulu kunokuthanga ukuthi kasakhwanisa. Isikhathi esiningi siyathola ukuthi ama-80% yama-COVID cases, ama-mild cases, okuthi khonakhona abe efanana lama-flu lona lawo esiwa lawo everyday. Amanye vele kasuzabe lama-symptoms. So isikhathi sonezo vele umntwana kuyabe kumele efide umama la e-isolation, e-isolate lo mntwana-ke, emfide, ebe monitor ukuthi khonakhona ngala ma-problems yini. ngaphandle makwe ukuthi kona kona umuntu wakho nomama wakho la esegula kakhulu sekwehlela kokuphela vele ikasakwanisi la then siyathi hayi siyamseparatha lo mntwana.
Unkosikazi Sifiso Ndiweni, omunye wabomama abamunyisayo, uncoma ngomkhankaso wokufundisa omama ngokukhetha ukumunyisa.
Ukumunyisa abantu bethu kuyinto enhle kakhulu eqakathekileyo esiyikhuthazwa sikhathi sonke esibhedlela nxa sisiyabahambisa ukuthi kubonakale ukuthi bayakhula. Uchago lwethu esilalo emzimbeni esayo sibanika lona luphethe into yonke abangabe beyifuna ukuthi bakhule.
Unkosikazi Sazini Fuyani, omunye njalo umama omunyisayo wakoBulawayo, ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi se-COVID-19.
Now i-challenges esiyifesayo eclinic yikuthi sokulayinwa njalo sokuphuza. Ungahamba ekuseni ubuya sokutshonile vele ilanga because of COVID. Okwamanje akusekho injwayele, sayisinja sesiyijwayele, but ukuthi sokuphuza sokulethe akusenza ngesikhathi and sebe greater futhi ama-review dates. Loba lihambile kompa, abanye kuzathwa bebuye ngalesana babebhalile CBD date kodwa sokuthwa konke ungafika esibhedlela bethi ubuye ngelinye ilanga because ukuthi labe libaningi elibhalelwe same ama-date ona lawo ngenxa ye COVID.
Udokotela Ruth Labote, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle, ekhuluma ngokunanzwa kweviwe kumunyisa, uthe idale lephalamende selilabo omama abasha abamunyisayo, ngakho kufanele kube lendawo ezilungiswayo ezifanele ukuthi omama bamunyisele khona nxa besemsebenzini. Umnumzana Khudakwashe Zombe, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance, ukhuthaze uhulumende ukuthi akhangele imithetho ezisebenzi ethi kumele inanze omama abamunyisayo ngokubalungisela indawo ezibafaneleyo. Kusukela ngomnyaka ka-1922 amazwe omhlaba amanyana minyaka yonke ukuqhuba umkhankaso we-World Breastfeeding Week i-WBW ngenhloso yokukhuthaza lokucebisa omama ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha zempilo yabo. Umkhankaso walo nyaka wenziwe phansi kwendikimba ethi Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. EZimbabwe lumkhankaso ubukhokhelwa ngabogatsha lwezempilakahle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleTalent Vision lithi kalisoze liqhubeke libhadala abadlali balo bengenzi lutho njengoba imidlalo imisiwe elizweni ngenxa ye-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision uMkhululi Mthunzi uthi bakubone kungcono ukuba ngesikhathi ibhola lingadlalwa baya befaka imali kunhlelo ezizabajolisa imali kuthi abadlali labo babe yisebenzi kulezo nhlelo ukuze bengabi belokhu behola behlezi bengenzi lutho.
Abaxhasi bethu, ama-principal sponsors, sebefaka imali kuma-projects ethu kunokuthi babe beholisa abadlali bethu bangekhaya. Babubone kulokuhlakanipha phakathi ukuthi abadlali bethu bonabo bonke abasidlalelayo banikwe ithuba baqhatshwe kuma-projects ethu. Laba abancane abalokhu besibiza ukuthi inyawo zisavuma lizathi kungathiwa ibhola liyaqala basuke ngale emsebenzini babuyele emdlalweni wabo webhola. Kukanti laba sebesizwa amadolo senzima balakho ukuthi bahle baqhubeke besebenza.
Inhlelo zokungenisa imali eziqalwe liqembu leTalent Vision ngezigoqela ukutshaya izitina, ukwakha, ukulungisa amabhara bewathengisela izimbamgodi, ukutshisa insimbi zisiba imigubazi yeminyango isigayo kanye yokudlela. Umthunzi uqhubekele phambili wathi abadlali lawo bavumelane nazo isinqumo esithethwe zinkokheli ngoba bezafundela imisebenzi ezabaphathisa nxa bengasadlali.
Sasala phansi labadlali ngathi ama-representatives awo, captain no vice captain, sabachazisela ukuthi khathesi sesikhangelela ukuthi kusukisela mhla ka-1 July abadlali bethu sekumele basebenze sifumane ithalenta labo lesibili ngaphandle kwebhola ukuthi inyanga iphela sibongani. Lokhu kuzakwenzakala kuze kuqale ibhola abadlali bagwa mugela loko kakhulu kakhulu bekunazelela ukuthi isikhathi sokudlala ibhola sisuka sibe sibuthwana kanti futhi indima yakhona ilameva ukuthi ungaqamuka unganelisi ukudlala ungalimala ungenelisi ukudlala
ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ebona ngokuphutshwa kwemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isivumele amaqembu amela ilizwe kwimidlalo etshiyeneyo ukuba alungiselele ukuba adlale la maqembu akwamanye amazwe amaqembu amele ilizwe leZimbabwe emidlalweni yenguqu eyokudinga intshantshu zezwekazi abalisayele FC Platinum kanye lele-Black Rhinos Queens lawo akuluhlu lwamaqembu asevunyelwe ukuqala ukuzilolonga kodwa umbiko we-SRC ugcizelele ukuba ezinye zonke inhlelo zemidlalo zilokhu zimisiwe asekuloku esabela ukuba amanye amaqembu asengahlatshabalale ngoba labo abawaphathisa ngemali bengathokoziswa yikuba belokhu befaka izimali khona kungadlalwa ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji
siloke sikudaba lwezemidlalo obekhokhela iqembu leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics kwele-Japan uFrederick Ndlovu uthi baza kwenza umhlangano wokuhlolisisa okwenziwe ngabadlali beZimbabwe abaphenduke ekhaya belengise izandla bengelasicoco abasitholileyo. UNdlovu uthi bazaphathisana lenhlanganiso ezithiyeneyo amankampani kanye loZulu ekudingeni abadlali abazakhethwa ukuba bamelele Zimbabwe kuma-Olympics aza kwenzelwa kwele France ngo-2024. Lanxa iZimbabwe iphenduke ilengise izandla eleKenya lithole izicoco ezilitshumi eJapan kwathi amanye amazwe aseAfrika agoqela iEgypt, South Africa, Uganda le-Ethiopia athola ezimbalwa. Elemelika yilo elithole izicoco ezinengi ukwedlula wonke abazwe emidlalweni le egqitshwe izolo. UKirsty Coventry ongumphathintambo wezemidlalo kanye lomdlali wegolf uScott Vincent bebemele iZimbabwe ekugqitshweni kwalimidlalo. Asizweni uNdlovu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kunyanga lezayo kaSeptemba silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years yona i-short term lini sizabe silungiselela futhi i-medium term yakukhangelela ukuthi ama-Olympics ka-2028 and the long term ka-2032. Ngakho-ke okwakathesi kumele sikhangelisise siqisise sibenzisa ama-scientific methods and le technology le-research ukukhangela ukuthi esikwenzileyo kusithethe kwasifikisa ngathi. Ngakho ukuthi siqhubeke from lapho esikhona kathethi siya phambili sizenza njani. Ngakho-ke okusobala ukuthi abadlali bethu kumele sibasekele kakhulu ngezimali ngemicimbicimbi yokusebenzisa kulungiselela imidlalo yabo etshiyeneyo. Ngakho-ke silamazwe anjengabo-South Africa eMzansi lapha abalama high performance centers yike sikhalele khona ukuthi hayi kumele sibe labudlelwano babo ukuthi sigijimisele abadlali bethu khona ngazo ukwenzela ukuthi sibasukise kulapha abayikho khona esigaba esikhona sibakhweze ukuthi bebe lawawo amandla ukuthi hayi benganqoba kwimidlalo ebuya e-2020 Olympics. Senjalo futhi kuyamele ukuthi sikhalele ukuthi njengeZimbabwe Olympic Committee singazama ukuthi sidinge izimali ezithize kwenza ukuthi singezelele kulokhu kade silakho ngoba siyakwazi ukuthi khona besilabadlali abahlanu kodwa-ke kungaba ngcono ukuthi nxa singaba labadlali noma abangamashumi amahlanu kusiya phezulu hhayi kwenza ukuthi kube nehlonzi ebadlalini sibahambisa kwimidlalo ephezulu.
Ye, ubona ngani khonokho lingakwenza njani ukuthi lidinge babe baningi abadlali kulokuthi lihambise kuphela abahlanu kambe kusekelwa njani le mali iyatholakala yini?
Umsebenzi lo singeke siwubeke kuhlandla elizodwa. Umsebenzi lo kumele siwubeke kuwona ama-athletes, kuma-clubs abadlalelayo, kuma-national federations abakuwo. Lathi-ke iZimbabwe Olympic Committee, i-Sports Commission, layo ihulumende yeZimbabwe. So kumele sihlale phansi ndawonye sihluze ukuthi singenza njani ukuncedisa abadlali bethu ngoba sonke sile role to play in the development yama athletes ethu la. So kuqathelele ukuthi sikhuthaze sikhulume nohulumende, sikhulume neministry yethu ukuthi singenza njani ukwenza ukuthi sincedise abadlali bethu. Yikho esizakwenza khonokho ngoba lani linje Dube njengabantu abathethe eze information, lani le role yethu okumele liyidlale eyiyo yona leyo yenzayo kathesi ukuthi lazise usapho lokhu leZimbabwe imbambeko esilazo. Njalo futhi nayo iZimbabwe jikelele ilayo ihlanzi omele lenze lama-private companies omele ancedise ukwenza ukuthi sikhuphuke njengelizwe sindawonye.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela iqula leZimbabwe emidlalweni yama-Olympics egqitshwe izolo kwele Japan. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useqelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.